njengoba ukuthethisana nokungena bekuhlanganisa bekuhlanganisa amakhandalo ndawonye, kungaphuma indlela yokuthi baphathiswa kanjani labo abalahlekelwa izilimi zabo, izihlobo zabo ngesikhathi lesi. Kuvumakale-ke khonapho ukuthi abantu babonisane ukuthi hhayi sinenza ngoba into eyaziwayo le engasihlekiyo eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi esigabeni esinjubani walahleka ngendlela enjubani layo ngendlela enje ngesikhathi sombhuqazi. Abanye balahlekelwa iy'mpahla zabo, abanye bathiselwa imizi, abanye bathiselwa izindlu, konke konkwana kunjani khona ukuthi bangancediswa njani laba bantu. Ngokunjalo bona ngani kuyezwakala yibo ukuthi kuyatshengisa ukuthi xa ingakukhethekala abantu abaya finyelela ebantwini izinto ezinjengalezi zingaphuma ebantwini. Kunjengalokhu uhulumende-ke kuyamele ebe nempendulo kikho konke khonoko okulethwa ngabantu. Ngibona ngani-ke abantu siyavumelana uluhlelo lolu lungabanjwa sili kuhle kuhle, kodwa-ke kukhona okunye okuhluphayo nje funa isosio sokuthi kubuyelela okokubuhlungu okuthuma kwamanxeba. Asithekeni indlela, asikhetheni indlela engathumi amanxeba kube le ndlela kuphela. Sikhulumeni ngakho lokhu kuyinto ukuthi kwenzakala, kodwa singabu qeda ngaluphi uhlobo sizwisisana sonke ukuthi singabantu abamanyeneyo siyizizwe sinye isizwe seZimbabwe. Abantu singakhethanelanga umhlobo, sesikhethana nokuthi singabantu beZimbabwe, kudinga ukuthi lizwe lithi liqhubekele phambili.